sesizwe kuphela amaparty epronouncer ukuthi ubani kasimfuni. Kodwa kufanele bakunanzelele ukuthi inature ye-negotiation igcina isenza ukuthi ama-demands obukade wafakile ekuqaleni aphethe ungazange uphumelele kuwo ngoba kuyasokufanele ucompromise. So ama-political parties ndibona esenze ama-pronouncement ukuthi afuna izibani lobani. Esiza kubona ekugcineni ukuthi kuzaba le compromise.
Ye, nxa sukhangele kodwa kuyaphumani. I-ANC ngeke yazimela yodwa yini?
Ye, le ngenye option elayo ye-minority government. Kodwa uhlupho lwayo yikuthi sithathe umzekelo sokapresident we-ANC uRamaphosa. Lama-cases akhe anjengephalaphala angareyizwa ePhalamenti kube lula ukuthi kuthiwe vote of no confidence. I think bangayi-avoida ngoba bazawe belohlupho olukhulu kakhulu. I-ANC yebo ithungamele ekhethweni and isikhumbula ukuthi yele ele 40% idinga just above 12% ukuze yenelise ukubusa. Ngibona ngani kuzaba la maqembu athile azagcina ehambe ku-coalition layo i-ANC. Indaba ye-national unity leyo yena kodwa ikhuluma ngayo ngibona ngani ayisoze ipase. Singagcina sile coalition ye-DA kunye le-ANC kodwa amalunga e-ANC ayalamaneni. So i-ANC phakathi kobunzima head or tail uskiye sasimdlala emadwaleni elwagwelo i-ANC iphakathi kwenkinga ngathi ithi head kuzayichaya ukuthi tailor kuzayichaya. So isebunzimeni obukhulu kakhulu.